Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya. Okunye sabasicabanga ukuthi kakhulu maybe ngabantu ababesuka kwezindawo ezikhatshana bezivakatshela. Ngathi last 2 weeks le edlulileyo e-Stern Hospital entole ngale kube kulabathathu kade bekhorontayile. Ngokuzalwa abanye bakhona babuya khonapho kokungubo ngaphansi kwebulilima east ehlangane nebulilima west. Kwazothi ubaba onguye ubaba wethu onguheadman uMangoba laye bengumuntu ebebanjwe yi-corona waze wafika laseplant wa-quarantine kodwa ngamandla kaJehova sizwa kuthiwa sengcono kakhulu. Kunzima emakhaya, ngikhuluma nje iviki leyo esiphuma kiyo ababili, oyi-one ubuya emakumbi, oyi-one ubuya kwenye ivillage esedamu komasendu eklinika ngomasendu babanjiwe benjalo le COVID. So silobu nzima obukhulu kakhulu kulabo abantu ikakhulu ababanjwayo ngoba xa sebebanjiwe ikakhulu nazeli kwamasendo akulala baba quarantine khona babayeka bahambe bethi kabahambe bezihlalela ekhaya, akula muntu ozohlala ekhaya ngapha elambili engakhona ukuzingela ukudla. So kunzima kakhulu ukuthi lo muntu ngayesekhitshwa lapha uzahambe boarding ndawo zonke ihambe ethelela abantu. Sile ndaba enye ehluphayo yamabhora, abantwana ababhizi badlala ngamabhora, akula mamaski. Ngathi nje singabantu laba esithembele kuNkulunkulu umkhuhlane susingenele emakhaya ikakhulu iMatsouth, sokulubunzima obukhulu kakhulu ngalo mkhuhlane weCovid.
Abantu bona bayalandela na iziqondiso bezempilakahle?
Abantu bayazama ukulandela ukubana balandele imithetho, ukubana bagqoke amamaski nalaba benawo. Uthola umuntu egqoke le mask ukuthi igqoka one day uyilahle, nxa la enikwe ngomunye umuntu uyayigqoka iviki yonke, uthola isiminyama ngendlela ukuthi bayashota abantu bakithi. Ukugeza izandla bayageza, ngikhulumi nge-sanitize ivele kayikho. Bayageza even esibhedlela i-sanitize yashota. Okusizwisa ubuhlungu yikuthi sisemakhaya nje izinto ezingama-mask izinto okubana i-government aluba iyacabangela labanye abalama-business bacabangela abantu bathenga ama-mask lawo badonate ebantwini, ngoba iqiniso lihle abantu baphila ngokuthi uNkulunkulu khona uzaba nathi.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bayayifinyelela yini abantu?
Ukuhlatshwa ijekiseni leyi ekuthiwa yiyo oro bathi iyavikela ngoba kumangazayo ngangisizwa kuthiwa noma ungazuhlabe kwenzeka ukuthi futhi ugule. Injekiseni leyo esikhuluma ngayo ayikafinyelele emakhaya, sizobe khuluma ngayo ukuthi kuzaba lelanga lapho abantu abazahamba besiya hlabiswa kodwa ayikafinyelele emakhaya. Umkhuhlane ubhokile.